Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa kufanele zitholeke iholo ethexaxa nxa sikhangela okukhulunywa zingxichi okwamanje sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama 60s 70s singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje so iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuswe liholo elingathengi lutho nxa sikompare leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngama-shares uyanxa kuyikuthi ule plus uyakwanisa ukulima ikuthi ube leholo elithexaxa nxa ke leli holo lingasakwanisi ke ukukuthengela kumbe ukuthi ungathenga loba yini okungakunceda kuyatshengisela ukuthi amandla okuthi uphathiseke kundaba zomholo asemalutshwana nxa ulinganisa lesikhathi esidlulileyo.
Ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu?
Loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions. Lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana, ilungelo lokufoma ama-unions, ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining. Nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo sibone engani sesibuyela emuva singaba lakho emthethweni but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema-court kuminyaka edlulileyo sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini ikho esasikwazi ngesilungu babe sithi you avail yourself kufanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini nxa sikhangela ama judgment aba khona okwamanje sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo sokuchiyana nje lokuqala so nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababe phathwa ngayo ngesikhathi samabhunu.